isendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhla ka 30 kumbimbitho 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla.
Siyabonga kakhulu ukuthi uhulumende umisile ukuthi lizwe abantu bahlale ezindlini, njalo lokhu kuqakathekile kakhulu.
Ukuvalwa kwelizwe ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus sokuqalisile, njalo uhulumende uthi uzulu kumele ahlale ezindlini.
Asephili kahle kuloba sibabona besehla senhle sibona ukuthi maye babo bafika abantu abasithelele okukhulu.
Abantu abaningi abahlala emadolobheni bagade amabhasi besiya emakhaya izolo ukuyahlala khona kumaviki amathathu azayo ilizwe livaliwe. Kodwa abanye bathi kule ngozi yokuthi ngokwenza lokhu abanye balakho ukumemethekisa i-coronavirus. Uhulumende ubikwa esevumile ukuthi isibhedlela se-Ekhuseleni koBulawayo samukele izigulane zomkhuhlane we-coronavirus, njalo usevumile ukulungisa ese-Thorngrove. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukuvalwa kwelizwe ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus kuqale phakathi kwamabili ebusuku lamhlanje, njalo uhulumende uthi abantu kumele bahlale ezindlini lemakhaya. Uthi njalo abazafunyanwa behamba-hamba mahlayana balakho ukujeziswa ngamasotsha lamapolisa. Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise ngolwesihlanu ukuthi kuqala lamhlanje uzulu kuzamele ahlale ezindlini engayindawo okwamaviki amathathu alandelayo ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwe-coronavirus, yona esibulele abantu abedlula inkulungwane ezingamatshumi amathathu 33,400 emhlabeni wonke jikelele okugoqela oyedwa eZimbabwe. Ababanjwe ilumkhuhlane eZimbabwe njalo bayisikhombisa okugoqela uMoyi uZororo Makamba. Amabhizimusi amaningi azaba evaliwe ngaphandle kwalawo aqhuba inhlelo ezibalulekileyo kakhulu kuZulu afana labagaya impuphu. Sixoxe lomunye oqhuba libhizimusi umnumzana Abednego Bebe.
Ngithole kumbe sithole njengenkampani ugwalo olutshengisa ke ukuthi sifanele sibe sisebenza sisebenza ngoba umsebenzi esiwenzayo ngokugaya impuphu ke kutheke hayi abantu abangeke bazibadila nxa kuthiwa kuvalelwe bavalelwe ukuthi badle. So ngaleso sizathu sibhalelwe ugwalo olusinika imvumo ukuthi sivuleke ikampani sibe sisebenza. Kuzisebenzi ke kulobuzima ke ngoba izisebenzi nxa zingagada zisuka nsuku zonke ngekhaya zisize emsebenzini zilakho ukuthi zihlangane mhlawumbe lapho ezigade khona mbe ibhasi kumbe kuyini njengoba kuthiwa kuzasebenza amazubuko kuphela. Bayagcwala abantu ekumazubuko besokusiba le ngozi yokuthi nxa kuyabe kulo munye olayo. So thina besicabanga ukuthi-ke sizakhulumisana lezisebenzi ukuthi zihle zibuye-ke zizehlala emsebenzini ngaleso sikhathi se-lockdown ukwenzela ukuthi zingahambi zisuka ezindlini, ngoba zingaqala ukuthi zihambe zisuke ezindlini kungaba lohlupho lokuthi omunye wabo agcine mhlawumbe ebamba lowo mkhuhlane.
Udubo lokusilela kwempuphu sesingakhangelela ukuthi soluzaphela yini njengoba idola leMelika selivunyelwa.
Kuba lobunzinyanyana ke ukuthi singathi kungaba lobubelo, ngoba ke okuqhakathekileyo okufanele sibe kwazi ukuthi ke okungekho elizweni iwo kanye umumbu. Umumbu esiwugayayo kathesi ngumumbu ovela kwamanye amazwe. Khonokho nje kodwa kukhomba ukuthi akungake kube lo mumbu owanelayo ngendlela yokuthi umumbu uyakuthi zithengwa ngemali yangaphandle kwamazwe njalo imali yangaphandle kwamazwe kayisilayo eningi njengelizwe ukuthi singenelisa ukuthi sibise umumbu ngobuningi bawo alibana ngabe ukuthi imali yangaphandle kwamazwe uhulumende uwenze yaba khona eningi kakhulu bekungaba lula ke ukuthi ke sibise ke umumbu abantu bathole impupho eyaneleyo but okwakathe sikangiboni ukuthi inganela impupho kungaba ikhokhono ukuthi abantu baphile kuphela kodwa ke iyabe ingeneli and ingozi ibe ukuthi bese kusuthi laba abahlakaniphile bese bethenga impupho ngayinengi bese yathekisa ke ezitaladeni emkambe omnyama so kuba ingozi ke njalo kuba into ebuhlungu ebantwini ikakhulu kithi osomabhizinesi ngoba kuyenzakala ukuthi uhlale mhlawumbi ivike abantu ababili ama bathathu ungatholanga ke lo mumbu wokugaya konke khona oko yiko kwenza ukuthi sibone ukuthi hayi ukwenela komumbu mbonani kungaba nzinyanyana
Omnumzana Abednego Bebe ngosomabhizimusi olenkampani egaya impupho sexoxela ekobulawayo Uhulumende ubikwa esevumile ukuthi isibhedlela esakhiwa ngumoyi umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo kobulawayo eseekusileni samukele izigulane zomkhuhlane we-coronavirus. Abasiki bebunda batshele iStudio 7 ukuthi umphathintambo obona ngokwakhiwa kwezabelo umnumzana July Moyo wazise ngesinqumo lesi ngesikhathi ekobulawayo izolo. Isibhedlela lesi sibikwase sizadingelwa imfanelo zonke nguhulumende ebambisane labosomabhizimusi. Ngakolunye uhlangothi uhulumende sevumile njalo ukulungisa isibhedlela seThorn Grove laso esikhangelane lezigulane zecoronavirus. Sixoxelo meya wakobulawayo umnumzana Solomon Mguni
siyakwazi phela ukuthi isibhedlela seThorn Grove yiso esibekiweyo njengesingathi isolation kumbe quarantine center ikhangele ama provinces omahlanu osingathi southern regions ikhangele eMasvingo Midlands iMatabeleland South iBulawayo leMatabeleland North uhulumende use take over ukulungiswa singathi ama renovations esibhedlela soneso ukuthi sibe isolation center kwaneleyo ele nto zonke kodwa phela iThorn Grove izabe isolation center singathi ukutestwa kwe covid le covid 19 igciwane leli kuyabe kusenzwa empilo singathi uhulumende kanye le NAST National University of Science and Technology abe genetic testing center sebe lesivumelana sokuthi bazabe sebenzela empilo senza ama test online thina ama clinic ethu azabe isebenzise ama clinic ethu sabe sihamba ezindlini lapho osokuthwe kwathiwa umuntu ongani kaphathekanga kuhle bayothatha ama samples umuntu lo ukhanjiswe empilo kuyotestwa ke andibana umuntu akhanjiswe eThorn Grove xa kuthwe utholakala leli gciwane esiya esoletwa udalajwe azaphephe akwanise ukubuyela yahlangana lemuli yakhe
kuyini ongakutsho kuzulu wakobulawayo
bantu bakithi isuku singathi ukuvalwa kwelizwe kuthiwa i-national lockdown nxa yomkhuhlane lo we-coronavirus solufikile sikhuthaza ukuthi abantu bahlale ezindlini baphephe bahlanje izandla ngesepa kanye lama-sanitizer balayele izixwayiso zonke ezithe zabekwa nguhulumende kanye lezixwayiso esithe zazibeka thina njengodolobho lawo sikhangelela ukuthi abantu bazohlala ezindlini kwamaviki amathathu kuze sibone ukuthi kumemetheka kwegciwane leli singakuvimba kanjani yokuhambe siyakwazi ukuthi okwamanje abantu abaningi abasebenzi bayazisebenza imisebenzi yezandla kodwa sikhangela ukuthi ukudinga imali kumbe singathi ukudinga impilo ngamabhizimisi ethu angeke sikulinganise le mpilakahle yabantu so sikhangela ukuthi umuntu wonke uzalandela khona ukutsho uhulumende abambisane lamapholisa lamasosha azabe efakiwe ezitaladeni lapho ukuthi ancedise umkhankaso kahulumende ukuthi bahlala ezindlini.
Njengomasipala kukhona eliza kwenza yini ukubona ukuthi abantu bayahlala ezindlini?
Angeke ngithi ikhansili ilungisele kangakanani ukuthi abantu bahlale ezindlini kumbe abantu balandele le mlayo efakwe nguhulumende Ngaphela uzananzela ukuthi ukuhlala ezindlini lokungaya emsebenzini lokhu kukhangelwe ngabaphathi bemsebenzi yangkhona esingathi ama employers esilungu ngoba yibo phela kumele babone ukuthi abantu gabaye emsebenzini babone ukuthi izisebenzi zabo zihlala ezindlini ukathi ke abemjova abamisweyo lokho sokuyinto zingathi into enforcement uhulumende njengoba phela unanzela ukuthi into leyo sungumthetho kahulumende so thina ezingathi ezincane eziphansi njengoba umasipala hayi sesikhangela ukuthi uhulumende abe nguye o-enforcayo umthetho osowubekile hayi seseyinto ka-councillor seseyinto ekazibani nozibani isinto kahulumende sungumthetho somthetho umuntu wonke ekhangela ukuthi alandele izinqumo lomthetho obekwe nguhulumende
umnumzana Solomon Mguni ngumeya wakobulawayo kuyisiphithiphithi emarenkini izolo inengi elihlala emadolobheni ligada amabhasi lisiya emaphandleni ukuyahlala khona phakathi kwamaviki amathathu alandelayo ngesikhathi uZulu engavunyelwa ukuhamba-hamba emizameni yokwenqabela i-coronavirus. Kodwa abanye bathe kulengozi yokuthi ngokwenza lokhu abanye abangaba sebelomkhuhlane lo bengakwazi balakho ukumemethekisa emaphandleni. Sexoxe lo councilor ka ward 13 eGwanda umnumzana Miklas Ndlovu
uyasethu sokunye okumangalisayo Nkomo asiphili kahle kuloba sibabona besehla sehle sibona ukuthi maye babo basika abantu abasithelela okukhulu ngoba sikhangelela ukuthi lapha bavele bevela khona kuloba bebesuke kuhle emabhasini khona lapha labahamba khona bahlangana labanjalo ngabe siza kithi lapha kuvela kulangindla sesizibona nje ukuthi umkhuhlane ususabalelwazi wafika sethu kokunye umalisa ngoba kuzima baba
njengabantu bemaphandleni khona ngapho eGwanda ungathi selilulungiselele yini uhlelo lokuhlala ezindlini okwamavika amathathu lolo
akulalungiselelo babe likhona kulutshwana kakhulu la imfundiso nale ukuthi abantu bafundiswe ngakho hayi ayakusifinyelelanga sibili Nkomo kube kulutshwana kakhulu phose ngapho ngizwa umuntu oyedwa nje wayekhuluma ngakho akulalutho sibili Nkomo sisengozini enyamangalisayo
uZulu wesigaba sakho kuyini ongathanda ukumkhuthaza kumbe ukumxwayisa ngakho
asilandeleni nikho lokho esikunikwe ngohulumende wethu silandele leziqondiso ezivela kwabezempila kahle sihlaleni bakithi sicatshenini ngoba lasebhayibhilini ungathi uyabala omunye umbhalo wakutsho kwesinye isikhathi ukuthi abantu bama bahlale bavale izindlu okwethu asivalenini izindlu zethu sihlaleni emakhaya okukhulu kube yikuthandaza lo ofuna ukuya kwezindawo akanqande unyawo lwakhe bakithi sihlalenini sibekezele kuze kuthi zona lezi nsuku ezibekiweyo ziphele siphila ukuze kwenzekale ukuthi lawo nalo umkhuhlane oyingozi kangaka kwelakithi sicengwe ngoba bakithi nxa singazinanzelelanga lokho kwenza akale mazweni ungathi uyakhangela amazwe alezinto ezimangalisayo anothileyo akhukhulwa lo ngumbhuqazi ofikileyo bakithi nxa singazange sizizwele isizwe sakithi sakwamthwakazi sizaphela yikho ngithi bakithi bonke abantu besigaba sami bakithi zwanini lumbiko abafuna ukuhamba-hamba bahlale phansi insukwanyana lezi angeke zibolise inyama abantu impilo iqakathekile bakithi asihlaleni phansi
umnumzana Miklas Ndlovu ngukhansila kaward 13 eGwanda kusenjalo abezinkonzo sebekhudaze uZulu ukuthi elandele izixwayiso zikahulumende kanye lezabogatsha lwezempilakahle sexhume umfundisi umnumzana Useni Spanda oyisiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance
Siyabonga kakhulu ukuthi uhulumende umisile ukuthi lizwe abantu bahlale ezindlini njalo lokhu kuqakathekile kakhulu ngenxa yokuthi siyananzelela ukuthi nxa sikhangela kwamanye amazwe lumkhuhlane ubumemetheka kakhulu nxa abantu behlangana kodwa nxa yilo lalo umuntu engahlala ngkhaya elandelele imithetho ebekwayo yokugeza izandla elandelele imithetho ebekwayo yokuhlanzeka yokuthi ugeza izandla uhlikihle lapho kuyabe kusetshenzwa khona khona ukwanise njalo ukuthi nxa ukwehlela uvala umlomo kumbe ufake ke i-tissue kumbe i-handkerchief ukwenzela ukuthi amathako angathonteli kwabanye abantu konke lokhu kuqhakathekile njalo mfuntu abantu beZimbabwe bazwisisa ukuthi nxa uhulumende sithi hlalani ngkhaya unceda thina ngoba namhlanje ngeke ngaborder emalokitini ngibone lapha neluveve abantu abanatha khona bewosa kugcwele kuminye nenhlabathi ngakho uhulumende kenzeli lokhu yena kuphela kodwa uyenzela sonke nxa wena uzaphuma ngenkani liyehlangana lisenza izinto eziningi uthatha lomkhuhlane umemethekisa njalo siyakwazi thina kathesi akula mithi akula ndlela abantu abangayelatshwa ngayo njalo siyakwazi silabantu abadala abaningi silabantu abagulayo yabo sifake impilo zabo engozini into eqakathekileyo kumele siyinanzelele ukuthi umlando wokuthi simisele umkhuhlane usezandleni zethu sonke
uZulu ungamxwayisa uthini
ngibona into esiqakathekile kathesi ukuthi kutholakala indlela yokuhlolisisa ukuthi umuntu athole ukuba kwazi ukuthi ulalo yini leli gciwane le-corona umbekalalo njalo kunye okuqakathekile ukuthi nxa umuntu engikhaya akwanisa ukwenza izinto ezingamsiza sibonile ukuthi kukhulunywe ngokunatha amanzi atshisayo lamalemoni izinto ezilula leziyane zokwenza ezenza ukuthi umuntu umzimba womuntu uqine lakhonokho ukugeza izandla kuqakathekile nxa sonke singayenza yonke linto mbona ngani lolu dubo luzayedlula inkosi zasiza
Umfundisi uSeni Spanda isiphathamandla somanyano weChristian Alliance. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi amapolisa azabopha abantu abazatholakala behamba-hamba ngesikhathi sokuzivalela ezindlini okwamaviki amathathu alandelayo okuqalela namhlanje ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus. Iphephandaba linye lithi njalo kulowesifazana obulawe indlovu eBeitbridge ngomgqibelo ngesikhathi egola amacimbi. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokujoyiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani basakazi beStudio 7 nabalaleli beStudio 7. Olibingelela ngokhanyisane ngumfoka Silwane eWard 8 esigabeni saseCholojo. Ile nemicijo emibili engifisa ukuphawula phezu kwayo. Eyokuqala, uhulumende waseZimbabwe usememezele lokhu kubizwa ngesilungu ukuthi lockdown. Lockdown okwensuku ezingamashumi amabili lanye, 21 days. Umqondo omuhle ngithi isinqumo esihle esesithethwe uhulumende, kodwa ke nanku uhulumende angazange aphefumule ngakho. Abantu baseZimbabwe over 90% yabo ufanele ngabe basemsebenzini abasebenzi baphila ngokuthengisa ezitaradeni. Ezitaradeni imali abayinelisa ukuthi bayizuze iningi labo imali abayinelisa ukuthi bayidle okosuku olulodwa. Ngamanye amazwi bayenza lokhu kubizwa ngesilungu ngokuthi i-hand to mouth survival. Okwensuku eziyi-21 bazobe besidlali labo bantu abaphila nge-hand to mouth. Okwesibili, uhulumende waseZimbabwe uvela ezindabeni ensukwini ezidluleyo ngengabona ubaba uMthuli Ncube osiphethe kwezezimali ele eDavos ephefumula ngokuthi uhulumende waseZimbabwe wenze umsebenzi onqomekayo kwezempilakahle. Kuyileso sizathu ezempilakahle zethu ziqine ukubabazekayo. Into engimangazayo nansi, uma uhulumende waseZimbabwe enze ngendlela enqomekayo ngaleyo ndlela ebabazekayo, kuyini okwenza ukuthi ziphathe amandla zethu eZimbabwe ziyofuna ukwelatshwa kwamanye amazwe kubo China, kubo South Africa? Sizwa njalo nje kesiya kwelatshwa ngaphandle kwamazwe. Ngitsho layo ubaba wena lowo sithethe umnanga kwa ngesikhathi egula lapho athi mazokwelatshwa lapha eSouth Africa, uvice president wethu manje njalo nje uzakuthiwa welatshwa eSouth Africa, welatshwa eChina. Ngitsho lo baba
wabo wayesiphethe ngaphambili nobaba umgabe wazi washonela ngaphandle kwelizwe.
Yebo 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 ku studio yebo lokho akushoyo umbono othi ungavikela umkhuhlane kodwa ke into engumbuzo kuye uhulumende ukuthi umuntu uzobe sidlala njoba ukudla kwelanga elilodwa kuyadinga pho okwamalanga wonke lawo umuntu uzabe kuthethenga akula umuntu ozaphila elokho evalele abantu bazaphuma ngoba ukudla kwabo kuphandle yebo umkhuhlane uyesabika kodwa nokudla la kuyafunaka umuntu ngeke evalele engena kudla umuntu umkhuhlane uyabe usaba kodwa na indlala umuntu yesabo so labo kuyahlupa akuna kudla akuna lutho umadida lo okhulumayo ngisegogo
ngiyalibingelela sobo esithandekayo emagumbini amanye omhlaba kanye lani basakazi bestudio 7 ngisogogwana okhulumayo bakithi siyathokoza siphinde sidane siyezwa sibili ukubana uhulumende usebonile waba lo mbono ofaka kwamanye amazwe ukubana ke kuvalwe imingcele kuvalwe lokuhamba-hamba lokulemzimbuthano lezi uhlupho esilalo yokuthi kwenele ukumemezelwa lolo hlobo abezitolo mbamavinkili ngapha emakhaya intengo zangikhona ukuthi abantu bathenge bahlale ezindlini okwe 21 days lezo into zisikhwelele ngenye indlela emangalisayo na sikhangelele ukuthi sikhala ndawonye njengoZimbabwe wonke uZimbabwe munye olombono munye lwenhliziyo nye okhangelele ucebo elifakwe ukubana lisebenzele kodwa abamabhizimusi sebekuthatha ukuthi kube lithuba lokukhweza izinto ike sikhala ngakuthi uhulumende kakehle akhangele abone ukuthi abantu baphathane njani bebaphethe njani ngamabhizinisimen izolo nje i-cooking oil 2 liters is 100 pounds ichukela 70 pounds kambe shuwa kuyini khonoku kwenzakalayo elizweni uhulumende nxa efaka izinqumo abanye bathatha ithuba lokugongoda izinqumo zikahulumende befuna ukugcwasa izikhwama zabo kumbe bafuna abantu bahlamuke asibakwazi esikucela ukuthi uhulumende yedla kudala uluma price control lanxa into zihlupha akumelanga zize zenze abantu babe lo moya wokukuvukela uhulumende shuwa lokhu akusisindawo khathesi sikhangele ukuthi sivikeleke phela kodwa shuwa kwe-21 days lezo sabe sisenza lisihlane thina singcono emareserve sabe sipothe ezivandeni zethu lanxa zingelalutho kuza ngizabe mbhoda wena osedolobheni zabe uhlezi endlini ungayindawo
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ele Nigeria selimise izizalwa nezalo ukuhamba-hamba okwamaviki amabili alandelayo ngenjongo yokulwisana lokumemetheka kwe-coronavirus. Umholi wakwele India uMnumzana Narendra Modi secele uxolo kuZulu welizwe lakhe ngokwethula umlayo olukhuni emizameni yokulwisana le-coronavirus. Umthetho lo uvikwa ulimaza kakhulu abampofu. Sizigqibeke ezekuseni ngokukhangela udaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Isicukuthwane sikahulumende esikhokhela imizamo yokulwisana lomkhuhlane we-coronavirus, uDokotela Anthony Fauci, uthi umkhuhlane lo ulakho ukubulala abantu abaphakathi kwe-100,000 le-200,000 kuleli lizwe. Amazwi akhe achiye iningi lithithibele. Okwamanje umkhuhlane lo usubulele abantu abedlula 2,000 eMelika, 2,500. idolobho elihlaselwe kakhulu ngele New York. Sexhume isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leWashington DC, unkosazana Sikhululekile Spanda.
Yeyi isimo lesi uyazi sidlela evalweni, silezingane lapha eWashington DC asisakwazi lokuphumela phandle, lasezitolo lapha asisakwazi, lo muntu olayo longalayo suhamba uthwele ama gloves ngezandla lokuthi iminyango ivula njani, sesiyethukile. Nanku lento isizalele eNew York, lapha sesiyethukile ngoba laseWashington DC sesibona abantu sebehamba njalo lakho, asisakwazi ukuthi siyophephela ngapi, siyenze njani.
Manje umsebenzi usalawo yini ngoba abantu abaningi abasasebenzi?
Emsebenzini asisahambi, lasemsebenzini asikwazi lokuthi lama renti sizawabhadala njani, lezikwelede lezi sizikweledayo emabhangi lasemashopu asazi siyenze njani. Heyi sokunzima lapha. Abanye abantu iningi beliphila ngama-piece job, lisebenza lapha lalapha imisebenzi emibili ukuze bekwanise ukubhadala amarenti. Manje kathesi ngoba sebevalele phandle nje, hayi sokubuhlungu.
Unkosazana Sikhululekile Spanda isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika.
Dear COVID-19, the world has become an incarcerated village. Dear convicts, the convicted and the convictees, we are threatened by the leather virus from the laboratory of pain and imminent danger. Death, coronavirus, you are the convictee. We are convicted. We have become social convicts. Imprisoned by this corona misnomer, it corrodes, it confronts, castrates, inconveniences and incapacitates, it kills. Perhaps before I go on tangent and mislead the captured and compromised citizens of the world, those between the hard surface and the rock, laba abaphakathi kwetshe lembokodo, let me send the message straight to the corridors of power. May our beloved wealthy state protect us. We need to be safe and secure amid this apparent peril. Peril. Peril, we can't die from cough, mere contact, and kissing. Now that we have the opportunity to be together for at least a week without anyone, any private jets off to the usual glitz and glamour destinations that have suddenly become high-risk areas. Dear Zimbos, let's combat Corona. Fellow citizens, let's wash our hands frequently. Akasihlanjwe njalo nje izandla kulohlonzi, njalo zingawubamba amehlo, zingawuthinti umlomo namakhala ukuqobo. But let's avoid close contact with the affected people. Kodwa sobakwazi kanjani ukuba nguyo njani, nguyo ngophi? Dear government, anyway, Corona, COVID-19, this is the moment of truth. I declare war, kanti pho sokhisana sithini. Laphela izwe loluthu lobisi. Dear Makesto, Tatum salapase jenis koko kwa matanje ngungulu. Stay at home till it's gone. Ama kala kala kweba nasa kukweba. Pande kuko kude manegi. Umkukumbu peto ukuko. Kukakega umpeto webachi la makala kala. We are under lockdown. Please. Iza zazazi luto. Azizinze zizonzo vale unzolo vila yemi zolo mzwangetwa. The conscious must lockdown. Please. Sigonqe ngetshe kuginqa amaguqa kome iziqwanga zeziqhwaga zenguqu kungani hlika kuguqe ojamjeqe liubambe umqobosho ngiqonqosela abamaginqigonqo abamavingqovingqo business vimshikashika mentality must end lockdown stay at home till it's gone. Time for family bonds. Time for family time. Time for family love. Family pleasure and leisure at home. Lockdown and lolozela owakho ulondoloze impilo.
Leyo ke bekuyinkondlo esiphiwe yimbongi enkulu uDesire Moyoxide ekhuluma ngomkhuhlane wecoronavirus. Ukuzibhetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Ukuvalwa kwelizwe ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus sokuqalile njalo uhulumende uthi uZulu kumele ahlale ezindlini. Uhulumende obikwa isevumile ukuthi isibhedlela se-Ekhuleni kobulawayo samukele izigulane zomkhuhlane we-coronavirus. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Na asibeni sonke kwezekuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo, umuntu ungamilinkomo.